Ngolwesibili uhulumende uphe umasipala weHarare umlayo othi ngemva kweviki eyodwa kumele abe sephume lendlela yokuthi akhiphe abaphila ngokuthengisela endaweni ezingekho emthethweni kulelo dolobho. Uhulumende uthi nxa umasipala engehluleka ukuphuma lamacebo lawo okuqhuba lolu hlelo, yena uzangenela aluqhube ngokwakhe. Imizamo ye-Studio 7 yokuzwa imibono kameya weHarare uMnumzana Love George Tengu yehlule njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umgcinisihlalo wekomiti yekhansili ebona ngezamabhizimusi amancane uMnumzana Wombiraishe Nende utshele i-Studio 7 ukubana ikhansili yakhe ibivele ihlele ukusungula lolu hlelo uhulumende engekethuli umlayo lowo. Kodwa omunye ophila ngokuthengisa emigoqweni yaseHarare uMnumzana Thabani Banda uthi ngaphandle kokuba batholiswe imisebenzi abalayo enye indlela yokuziphilisa.
Siyakwazi ukuthi lathi kumele sisebenze sizivikela kukholera, kodwa asilayo enye into esingayenza ngoba ekugcineni kumele sithole umsebenzi, sithole ukudla, sigcine izimuli zethu. Athina lokho ku-ultimate masilani lakho esikufunayo yimisebenzi, sifuna besinike imisebenzi sithole ukunakekela imuli zethu kuphela. Thina
esinye isakhamuzi saseHarare laso esiphila ngokuthengisa uMnumzana Strike Dube uthi akulula ngesimo somnotho esikhona elizweni ukuthi baziphilise ngaphandle kokuthengisa.
Lokho kuhlupha ngokuthi thina sikwazi umthetho abawusebenzisayo, kumbeni kule statutory instrument, kumbeni kule emergency decision, asikwazi-ke khonapho. Kodwa ngamafitshane kunzima ngenxa yokuthi umkhono wethu besiziphitha ngokuthengisa.
Udubo lwekholera soluhluphile hatshi eHarare kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele, ngoba sezilishumi lasikhombisa iziqinti ezibekwa zilokusabalala kwekholera. Ngokutshona kosuku lwayizolo, abantu abedlula 1,092 bebesebebanjwe belekholera lokhe yaqhamukayo ekuqaliseni kwalo nyaka, yabulala 200.